VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle yikudibana kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kunhlolanja 2020. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje kade lililanga lama youth kade hlangana eHarvest House. Sibe bathe wona sebenziqedwe umhlangano basengena e-streets ka Nelson Mandela. Kodwa kade sivevinjwe leyo ready kwelinye side ngamapolice.
Kuqhamuke ukutshengisela eHarare namuhla okuqalwe lixuku labasakhulayo beMDC okugcine kugoqela uZulu Makhaza.
Ya into esavisa yesivile kakhulu le, kodwa nje kuli-problem ebangelwa nguhulumende, ngoba uhulumende kwakumele vele akhangele abantu besehlika amandla zamthini ngase-airport bengakahambi ukuze bayafika le baze bayefakwa isibhedlela njengokokhithi.
Kulo isifazana oyisizalwane seZimbabwe ogcinwe esibhedlela seWilkins eHarare lapho ahlolwa khona igciwane le-coronavirus ngemva kokwethekelela kwele-China. Inguquko esihlala isiba khona emithethweni yelizwe kanye lokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswa lilizwe kubikwa kuyikho osokuvimba intuthuko kwezamabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukutshengisela eHarare namuhla okuqalwe lixuku labasakhulayo bebandla leMDC kwangenela loZulu Makhaza. Abakade betshengisela laba batshele iStudio 7 ukuthi balandele inkuthazo yenkokheli yebandla leMDC ukuthi batshengisele besola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lokoma kwempilo ngenxa yombuso webandla leZANU-PF. Abantu laba bebetshengisela ngokuthula behlabela ingoma ezichothoza uhulumende, amapholisa asebaphosela intuthu ehitshayo bachitheka. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leMDC uMnumzana Thamsanqa Rhadebe laye obekhona kulokhu kutshengisela.
Right, namhlanje kade lililanga lama youth kade hlangana eHarvest House befuna ukuthi babonisane ukuthi bangenza njani udaba lokuthi bakuhambise njani ukulungiselela ukuthi labo njengoba uPresident wethu wasitshela ukuthi u-2020 umnyaka we-action lokutshengisela ukuthi silungisise sithengise ilizwe lonke nalabo ababhetheyo ukuthi singomeni bathe wona sebengiqedwe umhlangano basengena e-streets sikaNelson Mandela, kodwa kade sivevinjwe leyo ready kwelinye side ngamapolice.
Manje kugcine kusenzakalani? Belokhu betshengisela na kumbe bagcine bevinjwa bahle bacitheka?
Ya, bagcine sebephoselwa ama-tear gas sebegijimiswa sokukathesizo abantu sebephonga ukungena yonke ndawo zaleka sebebuyela ezindlini zabo. Ukubona kwami
akula yini ababotshiweyo?
Ngikhuluma kanje angikazi, ngoba lami ngikwenye indawo ngikade ngikhonapho, so ngikwenye indawo lapho engihlezi ngilelela abafana bami ukuthi sibuyele. Lati
sizwa kuthiwa abantu Makhaza labo bebesebengenile labo ezitaladeni bencedisana labakhulayo be-MDC.
Lonelo liqiniso, ngoba yazi umuntu isekeli zonke zeZimbabwe naso silomoya ukuthi abantu be-MDC mabenze something babathungamelele ukuthi bathengize kubuthungameli noma ukuthi i-government yaleli lizwe ukuthi lokhu ekwenzayo beleka kusuthisa onke muntu kodwa kuzisuthisa bona vota abantu bezanupiye.
Kahle kahle injongo yokutshengisela yona leyi bekuyikuyini?
Ukutshengisela okwenziwa ngabantu lapha ukuthi batshengise ugovernment, uhulumende owezanupiyef ukuthi abadabanga kati batakazeleli lokhu okwenzakalayo, ukuthi amafutha ezimota aphongukhwela isikhathi sonke, intengo yezinto ezithelile emashops iphongukhwela, uhulumende ezithulele ungazathi kaboni lutho.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe lilunga lebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe selinqume ukuba kube lokutshengisela kwabantu elizweni lonke bekhonona ngesimo somnotho esingamanga kuhle. Umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganeni lentatheli izindaba eHarare namhla, uChamisa uthi ukubhoda akwenze elizweni lonke kuvula amehlo ngenhlupho ezihlangana loZulu. UChamisa uthi loba nje uhulumende sethusela abantu lokubahlukumeza lapho betshengisela, kabesabi ukutshengisela.
Abantu bathi uMongameli Chamisa udlalisa isikhathi ngabantu laba abasoze bekulalele. Sitshele okokwenza. Mina ngithi kakube lokuthula, bona bathi asila kuthula. Akula kuthula ezikhwameni zethu, asila kuthula eziswini zethu lasemendweni. Abantu bazimisele lami sengihlabela lingoma.
Uqhubeke ethi ilizwe leZimbabwe kalisoze liphumelele nxa kungela ukukhumisana umlotha, ngoba iqula lamabandla lePollard lisehluleka ukumanyanisa abantu, njalo kumgceke ukuthi abantu elizweni lonke sebefuna kusetshenziswa idola leMelika hashiya kulele ngelasisindo. Isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Molokeli wazise ukuba abantu abaningi sebekhathele ngebandla leZANU-PF.
Umongameli uChamisa ukhulumile ukuthi abaningi vele sebesithi selisiphuzele thina. So phansi ngale abantu sebedubekile. Wonke umuntu ohlala eZimbabwe yakwazi ukuthi sesidubeke kwaze kwaze. I-school fees kunengi, akuphela ukudla, kuyaswelakala indlala. Kunengi kakhulu. So amaZimbabwe amaningi athi hayi,
omela emathebeleni wethedayi lephalamende engwe-MDC unkosazana Evelyn Masara uthi abantu sebelinde ukutshengisela.
Ya abantu okokuqala ukuthi bakhathele, abala choice anything bayajoyina, ngoba vele thina asila lutho, sivele siyasidubekela from kudala. So nxa umumo olizunjenje akula nto esiyizuzayo ngokuphika ukuthi lokhu asikufuni kumbe lokhu siyakufuna. Abantu bayifuna into yonke yenziwe elizwe labayofuna ukuparticipata bebe yinxenye yabo.
Kodwa omele abatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi kumele uChamisa akhulumisane nomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungisise okuhluphayo elizweni.
Ubaba uChamisa kumele ananzelele ukuthethe selizweni leZimbabwe akula political crisis. Ubaba uMnangagwa uthe eselula ingalo yakhe esemukela abanye abaqeqeshi ababeqeqeshelayo emncintiswaneni ka-2018 ubengatsho ukuthi kule political crisis, kodwa ube sithi njengesizwe seZimbabwe wonke umuntu olokokutsho mayelana ngezombangazwe kabuye sisebenzisane.
Lokhu kusekele ngomunye omela inhlanganiso yabe National Youth Service umnumzana Andifazi Banda othi bona kabavumelani lokutshengisela lokhu.
Ama-protests lawo akhulunywayo afuna ukuyenziwa yi-MDC Alliance ka-Nelson Chamisa, thina njengamalunga e-National eZimbabwe National Service Graduates Association NASCA, asisoze sibe yingxenye yawo, asisoze siphatheke kuma issues awe violence.
Ezinye ingcwethe ezigcubulana ezombuzazo zithi ukutshengisela osoke kwenziwa elizweni ngaphambilini akuzange kuzale izithelo ngaphandle kokubulalisa abantu lokulimazisa abantu ngabezomvikela. Ngakho-ke ibandla ye-MDC kumele liphume lamanye amacebo okulwisana lo mbuso okhona. Inhlanganiso yezamazwe angentshonalanga ezigoqela o-European Union zikhuthaza ukuba ukhulunyiswane okumqotho hashi phansi kwePollard engagoqela amabandla wonke ezombusazwe kanye labezinye inhlangothi zempilo, njalo lezo nkulumo kumele zilawulwe yinkokheli yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kulo isifazana oyisizalwane seZimbabwe ogcinwe esibhedlela seWilkins eHarare lapho ahlolwa khona igciwane lecoronavirus lona eselibulele abantu abazinkulungwane ezimbili kwele China. Obona ngezemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Poshia Mananganzira utshele iStudio 7 ukuthi owesifazana lo uvele kwele China lapho asebenza khona. Uthe njalo behlala esiqintini lapho okwaqhamuka khona lumkhuhlane. Kodwa uthe akalazo impawu zawo. Ukugcinwa kowesifazana lo sokuthiye iningi lingahlalisekanga eHarare linakanela ukuthi engaba elawo lumkhuhlane njengoba evela kwele China. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Charles Nyoni.
Ya into esavisa yesivile kakhulu le kodwa nje kuli problem ebangelwa nguhulumende ngoba uhulumende kwakumele vele akhangele abantu besehlika amandla namthini ngase airport bengakahambi ukuze bayafika le baze bayefakwa isibhedlela njengokhi ukwenza ukuthi bakwanise ukukhompena umkhuhlane lo. Njalo nje kwakumele bayanise abantu kulokhu besahamba ngaseChina kumbe ukubuya ngapha ngoba siyakwazi sonke ukuthi uhulumende nje kakwanisi ukuthi gcina nje kanye nokuselapha okufunakala yi-coronavirus. So okuthi ukuthi umkhuhlane ungavele onzima uvele sizakufa ngokuningi lethu.
Ngobudlelwano obuhle obukhona phakathi kukahulumende weZimbabwe loweChina, ubona uhulumende weZimbabwe engavimba abantu bakhe yini ukuthi baye kwele China kumbe ukuvimba abeChina ukuthi baze eZimbabwe andubana lomkhuhlane uze uphele?
Uhulumende kasoze abambe abantu ngamandla ngoba yena vele kakwazi into elungele uZulu njalo kakwazi ukuthi ukuyalisa abantu ukuvakatsha kwele China akuthi ukuthi kuyaphambanisa ukudlelana kodwa yikuzama ukuvimbela kanye lokulondoloza impilo kaZulu kuyele lethu leli ngoba asinayo imithi efunakalayo njalo asinayo imitshina efunakalayo ukuthi siyelaphi lo mkhuhlane ungavele uwande kumbe ugcwale kweleli lizwe leli laseZimbabwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende lokhu akuzwisise kodwa siyamazi nje uhulumende ukuthi vele kanani lokuthi azinakele ukuthi agcine uZulu njalo uzaphongukufiyekela nje uZulu asiya evakatsha ngaseChina aze agcina eletha lowo mkhuhlane lapha ugcina ubulala abantu abaningi.
Ukhona kule mfundiso eliyitholayo yini ngalo mkhuhlane njengezakhamizi zeHarare?
Akula ngitho mfundiso kumbe nayodwa nje ngaphezulu ukuthi umuntu uyazihambela nje kwe-inthanethi ezidilele ulwazi yedwa nje ngokufuna ukuba kwazi ukuthi umkhuhlane lo unjani.
Umnumzana Charles Nyoni yisakhamuzi seHarare njalo ulwela amalungelo oluntu. Inguquko esihlala isiba khona emithethweni yelizwe kanye lokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswa lilizwe kuvikwa kungokunye okuvimba intuthuko yamabhizimusi elizweni. Lokhu kuvele emhlanganweni wabosomabhizimusi abawenze lo mphathintambo wezamabhizimusi unkosikazi Sekayinzenza kobulawayo namuhla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osoma bizimusi bakobulawayo bathi izikhubeko ezinje zibenza bengenelisi ukuba bahlele kuhle inhlelo zabo zakusasa ngoba bengazi ukuthi ikusasa yakhona ibabekeleni. Umphathi ntambo wezamabhizimusi unkosikazi Sekayi Nzenza uvumile ukuthi baya kunanzelela ukuthi imithetho ihlala iguqukile kodwa ke bakhangelele ukuthi lonyaka bathuthukise osomabhizimusi.
So as a government, we know that issues of foreign currency are troubling us. We have high inflation.
Njengohulumende siyakwazi ukuthi udaba lwemali yangaphandle luluhlupho. Abathengisa okungekho emthethweni bayanda ngamandla. Amankampani ethu alungisa impahla ezilutshwane. Lokhu ngezinye zenhlupho engizaziyo. Kodwa ngibuyela ukuthi ngizolilalela. Ngiyavuma ukuthi imithetho yethu ihlala iguquka. Ngakho ngizalilalela. Sihlanganisa amakhanda ndawonye. Kodwa ke ngomnyaka ka-2020 sikhuluma ngela kusasa njalo lokulungisiswa kwempahla.
2020 we are talking about prosperity.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yebulawayo Leather Cluster umnumzana Fungaye Zwinondiramba uthi umumo okhona elizweni okwamanje ubadalela imigoqo
esifunayo kuma policies. Ukuthi ama policies lawa kumele abe into A1 for some time ukwenzela ukuthi nxa uyenza ibusiness yakho uplan around those policies. Kungabe kuloko kuchintsha ukuplan ibusiness kuyagcina sokuhlupa kakhulu.
Omunye wabo somabhizimusi obesemhlanganweni walamhlanje umnumzana Lizwe Sibanda ukhala ngokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswayo.
Hayi, kunzima kakhulu kithi esikubusiness ukungacaci kwemali le esetshenziswayo. Namhla US dollar, kusasa ngeyethi bond. So kuba nzima kithi ngoba kuyabe kumele futhi sithengise ngebond note kodwa nxa sesiwodwa labe sihamba siyawodwa khona sebefuna imali yangaphandle.
Umnumzana Kholisani Moyo ingcwethi kwezenotho esebenzela ikhansili yakobulawayo uthi kuyadingeka ukuba uhulumende acace ekwabeleni imali yaphandle kwelizwe.
Thina ke kobulawayo esikhangeleleyo kubana sazi ukuthi kanti siphiwa imali enganani njalo singakwazi ukuthi imali yangkhona siphiwa enganani silakho kubana sichazisele wonke umuntu ukuthi sisebenze njani leyo imali esiphiwa nguhulumeni.
Umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthethe leli thuba lokukhuluma ngodubo lwamafutha ezimota.
Abantu abagenuine failing to access ifuel, but ifuel esihlahleni emgelweni lesigcwele. Izolo imedi iresearch yethu phakathi komuzi, and we discovered that ama Honda Fit ntambama they were now charging in between $8-$12. Silesigelekeqe ku-corruption. Ifuel mangcono ithengiswe emkotweni than ukuthi ithengiswe emagaraji.
Umhlangano lo owenzelwe ehoteleni e-Rainbow Hotel kobulawayo ubuqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekthali. Idolobho lakobulawayo lilamakhampani amaningi kakhulu avalwayo ngenxa yesimo somnotho esilokhe sisiba sibi. Imizamo yokuvuselela amakhampani ilokhe ingakabi lempumela ejabulisa uZulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela okuqhamuke eHarare namuhla. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe uSecretary of State uMike Pompeo ugqibe uhambo lwakhe kwele Ethiopia ngokuphatheka emkhosini wabesifazana owe Women's Public Diplomacy. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus seliqongela fika kwabazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2012. Kule nkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa lengxenye 75,200 esezifunyenwe zilegciwane leli emhlabeni jikelele. Udubo lwentethe ezidla izilimo oluqale kwele Kenya luvikwaso lufike kwele Uganda. Lolu dubo solusesatshelwa ukuba luzadala umonakalo omubi emazweni angempumalanga yezwekazi leAfrika. Uhulumende namuhla wehlise impadalo yokuloba imihloliso ye-O-level A-level ebikhwezwe lugatsha lwezimseki ngesilinganiso esiphezulu esitshiye iningi likhala. Lolu gatsha belukhuphule impadalo yokubhala imihloliso ye-O-level isuka ku-$15 i-subject inye isiya ku-$190. A-level yona ibikhwele isuka ku-$26 yaya ku-$351. Kodwa ngemva kokukhala kwabafundi labazali, umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema wazise ukuthi abafundi sebezabhadala imali ekade bevele beyibhadala ukuloba imihloliso yabo. Ngamanye amazwi, abafundi abaloba i-O-level bazaqhubeka behlawula i-$15 kuthi abe A-level labo bazahlawula i-$26 i-subject ngayinye. Sixhume umzali umnumzana Greta Vodloza Spanda yena othi kuyajabulisa okwenziwe nguhulumende.
Babu daba lolu ludaba oluhle kakhulu olusike endlebeni zethu njengabazali abalabantwana abasezikolo, njengabazali abalabantwana abangelayo imali yokubabhadalela, ngoba kathesi kunje sesikhangelele ukuthi abantwana abaningi abaseyikubhala imihloliso yabo, ngoba njengabazali sinakathelayo leyo mali eseminingi kangako kade sibeziwe. Yikho-ke ngalokho sokwenze nguhulumende ukuthi azinuke amakhwapha, yiyo indlela eqondileyo naleyo ukuthi uhulumende kumele alalele abantu njengobana wathi yena unguhulumende olalela abantu.
Kukhona yini lapho elingafuna ukubona uhulumende engenela khona njalo?
Baba kuningi kakhulu ngoba ungakhangela ngathethi indlela okukhwezwa ngayo izinto. Uhulumende sithi kangenele, uhulumende akhulumisane laba babhizimusi ikakhulukazi kwizinto zenezo ezidliwa nsuku zonke. Uhulumende ukhanya udonsa inyawo nxa kuyizinto ezaffektha abantu izikhathi zonke, ngoba ungakhangela ukathethi bonke othukela, ukhangele kathethi bonke o-transport, ukhangele o-fuel, izinto zonke zinezizinto ezi-basic. Kodwa uhulumende uyazidonsa inyawo kakhulu nxa kubuya kwizinto zenezo ezikhangele uzulu. Ikhosi uhulumende kakatshitshe nxa kukhulunywa ngezinto ezimamba uzulu, izinto ezizo nezaffektha uzulu imihla ngemihla. Uhulumende kathitshe akhuphe abantu emlilini lo abaphakathi nakwawo. I-school fees zonke lezi ndlela ezikuyo kathesi, abazali kasizenelisi thina i-school fees lezo. Kangenele abeke amafezi esizawenelisa ezibhedlela futhi sithwele nzima babankomo. Uhulumende kathitshe alungisise indaba yezibhedlela leyo ukuze sikwazi ukuya ezibhedlela siye kwelatshwa kuhle.
Umnumzana Greta Vodloza Spanda ngumzali ohlala eNkabazwe. Lanxa ithemba selililutshwana lokuthi umanyano wamabandla anqotshwa kukhetho owePoland uzaphumelela ukwethekelela amazwe asentshonalanga ukuyawacela ukuthi ayekethise izijeziso zenotho, lumanyano uthi uzaqhubekela phambili. Lumanyano ubikwa uzavakatshela amazwe athile South Africa, la mazwe ambalwa ase-Europe kanye le-United Kingdom. Kubikwa kuzasetshenziswa imali edlula izigidi ezine lengxenye $4.5 million. Siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwelePelitane lapho kubikwa kuzafika lumanyano. Umnumzana Tifa wajapi pango ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto eqakathekile kakhulu njalo kuyinto endlondlobalisa umnotho welizwe njalo kuyinto enhle kakhulu ezokwezokuhwebelana ngoba eqinisweni alikho ilizwe elake lazimela lilodwa. Kuyinto enhle kodwa into eqakathekileyo kakhulu yokuthi imithetho leyo noma izenzo lezo ziza kwenziwa okweqiniso yini noma kuza ukuthi izinto ezikhulunywa okwemlonyeni kuphela. Ngoba sesakubona kakhulu ukuthi seziziningi izinto eziba khona emlonyeni zikhulunywa zinambide kube mnandi kakhulu kodwa ke izenzo zakhona kungabi khona ngisho le nto eyodwa etshengisayo ukuthi kule qiniso elalokho noma mhlawumbe kule step esithizeni esithengisela ukuthi kuyamuva towards leyo nto eyayikhulunywa ngayo noma ukwenza kanye leyo nto eyikade ikhulunywa ngayo.
Kodwa wena nxa ukhangela okwenzakala elizweni leZimbabwe kungapha na idlabuzane amazwe ayintshonalanga ukuthi avule amasango.
Ilizwe leZimbabwe babukhande ukuthi into ekhona eqinisweni esingasoze ukufike ukuthi khona ama-reforms asesemaningi ama-reforms ayafuna ukuthi ayenziwe. Ama-reforms njalo futhi sibukwazi ukuthi abantu bakhaliphile phandle njalo abantu bayabona izinto ngendlela ezinye ezehlukeneyo. Nxa sikhuluma ngama-reforms asikhulumi ngama-reforms ukuthi abhalwe phansi kuphela kodwa ama-reforms akhona engenziwa practically. Kufana lokuthi mhlawumbe ngifake nje umzekeliso ngithi kathesi kule nto efana lokuthi yokwehlukanisa ukuthi umnotho weMatebeleland udliwe eMatebeleland umnotho owenziwa but kodwa kathesi emaphepheni kukhona lokuyana kodwa ke practically akula ngisho le nto eyodwa edingisayo ukuthi kule nto enjalo ezayenziwa noma eyenzakalayo. So kusafana lakho khona lokhu into eqakathekileyo kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi ama-reforms kungakhulunywa kodwa into eqakathekileyo ama-reforms ayenziwa kukhangelwe ukuthi are these genuine reforms noma njani. Nxa kungenziwa lawo ma-reforms ilizwe leZimbabwe ubuhlobo babo lamanye amazwe noma yiwaphi amazwe bungavuselelwa njola kusasa kodwa ezongenza ama-reforms lana no engazange yenziwa okweqiniso genuinely analala akusoze kube khona ukudlelwana bona abafisa ukuthi ngabe buba khona. So okuqakathekileyo ukuthi abantu noma ngithi uhulumende futhi athi abuyele back to drawing board ukuthi are they serious ngokuthi bafuna ukuvuselela ilizwe leZimbabwe bafuna ukuvuselela ubuhlobo lamanye amazwe yini. Nxa beserious ngakho konkwada abebeserious ngokuthi bakhulume izinto njalo bazenze ngokweqiniso izinto ezifana le-corruption ekhona elizwe lakithi e-US ibulale ilizwe lakithi okwendlela ebuhlungu kakhulu. So izinto zenzalo futhi nxa kuthiwa kuyaboshwa abantu abenza i-corruption ababoshwe okweqiniso kodwa bengaboshwa abantu betshaya isandla beqeda laphana
Umnumzana Tifa wajapi pango isizalwane seZimbabwe esihlala kwelePelitane lapho kubikwa kuzavakatshelwa ngumanyano wePollard. Obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale kwelePelitane. Uzinja ziyamluma esigqibela uhlelo lwethu ngengoma emnandi kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuke ukutshengisela eHarare okuqoqwe ngabasakhulayo beMDC. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.